Kodwa izakhamuzi kaziwuthakazeleli umthetho lo, zisithi ikhansili isanda kukhuphula umthelo wokubutha izibi owamanzi lokunye isilinganiso sokufika phose inkulungwane ekhulwini i-700%. Loba kunjalo iziphathamandla zekhansili zithi umthetho lo uzakwenza kube lula ukuthi abantu babhadale izikwelede abazaziyo ngendlela ebalulekileyo.
So esihamba ngakho ukuthi sizazihlale njengezakhamizi ukuthi ukhansili usendayo i-credit policy document, right? Esiphila nxa ngithe baba lesikwelede kuyini okwenzakalayo ngezikwelede zenalezo, njalo yena ukhansili kuyini angakwenza ngesikwelede zenalezo.
Ukhansila sikhululekile moyo uthi umthetho wezikwelede lo wenzelwe ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo.
Ngizakhuluma ngecredit policy. Iyananzelela ukuthi abantu asebekhulile aba above 70 bethu ukuthi iyabaphungulela imali yerenti ngoba inanzelela ukuthi abantu labana banjani abasasebenzi. Njalo iyananzelela abantwana abazintandane abathiwe ngabazali ukuthi iyabakhangela incedise ukuthi bakhitshelwe i-half yama-rate abo. Iyananzelela njalo abagogekileyo. Ibuye incedise ukuthi i-council iyanelise ukuthola izimali zama rates kuzakhamizi ngendlela yokuthi iyabe ikhuthaza yona yodwa ipolicy yona le. Ngibona ngani ipolicy encedisa ukuthuthuka kwaBulawayo.
Unkosikazi Sikhangele Njowu unobhala kucouncil yakoBulawayo uthi abantu babhadala nzima imithelo yecouncil ngenxa yokugugudeka komnotho, ngakho ke umthetho lo uzabanceda kakhulu.
Khathesi uhlupho olukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhadali, and nxa sesikusikhathi sokuthi imali yethu iphela amandla nsuku zonke, izikwelede nxa zihlala isikhathi eside zenza kube nzima ukwenza inhlelo zonke esiyabe sizidelile njengoBulawayo. Olunye udlubo olukhulu khathesi ngolwamanzi. Siyacela ukuthi izakhamizi zizame ukulondolozana lawa malutshwane esilawo.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo u-Elderman Ephraim Ncube uthi abantu kabasoze babhadale izikwelede ngoba abaningi kabalamsebenzi.
Kule mbuso enjengokuthi khona abantu abadala kujwese imali entsha kumbe irenti entsha, bona bangabhadala ihafu, ihafu ibhadale i-city council. Mbone ngane ebantwini abadala kuzima kakhulu. Ngoba nxa sitsho abantwana abadala, kasitsho abantu abadala kuphela. Amanye bakhulile bayizilima, amanye bevele akula lutho abangalwenza vele. Labantwana bakhathesi, I'm sorry to say this, abantwana bakhathesi bangahamba batsholobela kumbe wiwe goli khona kababuyi. Right, umuntu omdala usele endlini, pulana zafe.
Kulabanye abasole umthetho kakhansili besithi kule ndawo lapho umthetho oxega khona onjengakuba nxa uvalelwe amanzi akula sikhathi esisobala esifakiweyo esokuvulelwa impompi zamanzi nxa usubhadele isikwelede. Umnumzana Thembelani Dube uthi uyaxega umthetho omutsha lo.
I think nxa sikhangele i-policy le ilezindawo ezingantwa zilama-witnesses. The issue ye-reconnection of services. So, akula time frame ukuthi kuza reconnectwa after how long. Ngoba ukuthi umuntu abe asuthiseke kuthatha isikhathi esinganani. So, kusithi ngabe i-policy le yatsho ukuthi specifically umuntu engadiphoza how much ayivulela within 12 hours or avulele within 8 hours or so. So, kumele be specific i-clause la, clause 76(1). Sibese sikhangela futhi ukuthi umuntu ongabe valelwe engasale ephambanisa mhlawumbe ukuthi azame ukuzivulela usengafayindiswa kakhulu laphana. So khonokana kumele kube specific ukuthi i-temp uyabe temper lani, ngoba i-stop cock umbimitha into uyabe zithengele yona nalani. Especially amanyadini la matsha njengabophumula South, izinto eziningi siyazithengela. So ukuthi ubususithi kona sendithembeni yabe ndithembe lani okungo.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ilakho ukuthola imali yezikwelede ngokusebenzisa umthetho lo, okuveza sobala kusiqa sokungamachumi ayisithupha lantathu ukuthi umuntu ulakho ukukhulumisana le khansili nxa esehluleka ukuhlawula imithelo avumelane lomansipala indlela yokubhadala izikwelede. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.